sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Ngithathele ithuba lokubonga uJunga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu, mhlaka 11 Ncwabakazi 2023, noPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Uya kuzobutawulira hayi. Kuti nakumira kuti mwana andastendi. Yakuti we must align to God's deliverance. Kana mune mtukanira anoshamari anoshira vanhu vamwe.
Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zeJDL eVictoria Falls ukuthi engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko.
Uphambanisile civil uba uchitabi noma nje simshonika sinasona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act isiguquliwe.
Umthethandaba waphezulu owe High Court namhlanje lahlele khatshana isicelo sowaye yinkokheli yezanup f uMnumzana Xavier Kasukwere esokuthi i-statutory instrument a silahlwe ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. Njalo bekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre koBulawayo, kuculwa kugidwa kunjulwa ababili abaculi ababengamalunga eqembu lomculo owerumba ele insimbi seJwane ababhobhele engozini yomgwaqo ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, uthembise izakhamizi zeDete leVictoria Falls ukubana engakhethwa kulinyanga ukuba ngumongameli welizwe uzaletha intuthuko kuzo zonke indawo zelizwe. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ubusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo.
Uya kuzobutawulira hayi kuti nakumira kuti mwana andastendi yakuti we must align to God's deliverance. Kana mune mtukanira anoshamari anoshira vanhu vamwe. Kana mune mtukanira anoshamari hadiri nyika semadirwa ari kuitwa. Kana mune mtukanira anoshamari hadizo kuba kunobuda mapepa aujezira nokuba kubuda kunyambasi rose gold mafia, platinum mafia, lithium mafia, drug mafia, drug mafia, fuel mafia, ayo wangapi nekukomana mizane.
UMnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwe ngula.
Akula into bayiholayo, ukholisa khona le mashonari ndingaphe emateferendi akula kitensikayo. Akula into efika, abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 7 to 6 years, akula into bayitholayo but ngale emashonari ndibayathola.
Unkosikazi Lethi Weshoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Banayo sobari kusitheka bari kumagori bari kujaigwa vavura misei ndo ndiri kuti yateni vana vetu vaadzoka muno Zimbabwe vokaramba vona ndo ndiri kumusekenda zviri zvingaro zvawanzirira zvimuti agwase kuvira agwase vana vetu vadzoke inyika ikarikwemu yakavetekii.
Uchamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini, njalo abazakhipha laba loba isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll, engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Njalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli uEmerson Mnangagwa.
Ingqubela phambili ilethwa lidombo ngalikhethe UMP weZanu PF lidombo elizafika phezulu konalo kuPresident Mnangagwa. Ngalikhethe UMP onguye weZanu PF lidombo elizafika ePhalamende lapho engikhokhela khona. Na iPhalamende indlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebuzwa khona. Now nxa ungusipika kumbe lowo okhokhela ePhalamende, alisuwe sipika walapho ozala khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla lezanu PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
The voice of America.
Umthethwandaba waphezulu owe-High Court eHarare namhlanje ulahle isicelo sowake waba yisiphathamandla seZanu PF uMnumzana Xavier Kasukuwere esokuthi kwesulwe ukuguqulwa komthetho wezokhetho owe-Electoral Act okwenziwe kusetshenziswa izikhonjiso ze-Statutory Instrument 140A. Inguquko le iphathelane lokwamukelwa kwamavoti eposo yiZimbabwe Electoral Commission. Ukasukuwere ubefuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli ezimele kodwa wavinjwa ngumthethwandaba. Umthetho obukhona ubusithi amavoti eposo kumele abe sefike ezek sokusele amaviki amabili ukuthi lwenziwe ukhetho. Kodwa phansi kwe-statutory instrument le, amaviki amabili la ehlisiwe aya kunsuku ezintathu kuphela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxeye legqwetha likakasukuwere unkosazana Jacqueline Sande, yena othi abavumelani lesinqumo lezi esethulwe ngumahluli uJustice Tawanda Chitapi.
Hayi, sinqumo lwethu thina sithi uphambanisile civil ubaba uChitapi noma nje simhlonika thina sona ukuthi lokhu akuqumileyo ayisikho sibili. I-Electoral Act iguquliwe, njalo-ke nxa iguquliwe kusho ukuthi lokhu abakutshintshileyo kumele kusebenze kulelo khetho oluzayo, hhayi lolo lika-2023, ngoba yikho kuthiwo-ke yi-constitution yeZimbabwe ithi liza lingaguqula umthetho we-Electoral Act kumele-ke ungasebenzi nxa kuyukuthi ulanga lokhetho seliqanjiwe. So sibona ukuthi uphambanisile sibili ubaba uChitapi, njengokunjalo sizabona ukuthi sihambise sibili yini indaba le e-Supreme Court ukuthi siyephikisana lalokhu akuthileyo, ngoba thina sithi hhayi kubona kwakhe sibili kabonanga kuhle.
isinqumo sokuthi liphikise lolu daba kumbe lingaluphikisi likhangelela ukuphuma laso nini?
Hayi, sibe sibicela ukuthi amana ngaza esabe sesibona ukuthi sihambise yini indaba siyikhweze yini phambili inkathelo yaphezulu e-Supreme Court. Ngoba thina siphikisana nokubona kukaJustice Chitapi ukuthi yena uthi hhayi akuguqulanga lutho ngoba nxa kuthiwe amalanga ebeyi-14 setshintshiwe aba ngamathathu. Sokusho ukuthi sekutshintshile umthetho wokuthila. Nxa utshintshile sokusho ukuthi i-constitution ekutshoyo ukuthi nxa lingaguqula umthetho o-electoral act kumbe ama-electoral laws noma ani thina seyaze kumele ayingasasebenzi nxa kuyinkinga ngale lokhetho sekuqanjiwe. Kusho ukuthi umthetho lo olethwe i-SI-148 kumele usebenze, asiwuphikisi ukuthi wona awusebenzi kumbe awufakwanga esemthethweni, kodwa thina sithi kumele usebenze ekhethweni oluzayo, hatshi olika-2023.
Sibone lisiya emthethwandaba lifuna ubaba kaSukwere avunyelwe ukuncintisa langaphumeleli kulolu daba. Kathesi libuyelile enkantolo lifuna ukuthi inguquko efakwe kumthetho wezokhetho ilahlwe galiphumelelanga njalo. Abanye bathi kulezo mbusazwe phakathi, lina njengamagqweta kaSukwere lilubona njani lolu daba?
Thina siyabe silokhu siphikisa nje noma sibona ukuthi inkantolo zethu zilokhu zigqoba okungayisikho, zikhuluma zingena ukuthi hhayi ubaba uSukwere kamela ngabe khona ekhethweni. Kodwa thina siyabe sibona ukuthi hhayi lokhu bayakutsho nje, kodwa lo olethe udaba lakhe umavumangana sazangane lisho ukuthi atshengise sibili ukuthi upresident ezakaSukwere ubengekho lapha eZimbabwe okwenyanga ezidlula 18 zilandelana. Ngokunjalo nje sibona ukuthi amakhethethu la ukugqekwa kwabo kumbe ukukhangela kwabo izindaba lezi ezibuya phambi kwazo ayisikho sibili okumele bakwenze. Ungani ngabe kunokuthi kunokwesaba phakathi kumbe ngani kunalabo abaphezu kwabo abangani bayangenela iindaba zakhona? Ngoba sabona ukuthi umthetho sibili awusalandelwa, sekungani kwenzela ukuthi nje kube minye phakathi lapha emaseni mangaka ngani kafuni sibili kubona ezenzezakasikele lapha ekhona ekhethweni, ngoba ngani yesana ukuthi zamthela iindaba zakhe. Sibona njalo ukuthi lokhu noma sisiya phambili sabe silokhu esilicelayo ngoba udaba lolu alukhangela ngendlela efanele.
Unkosazana Jacqueline Fundi ligqwetha likamnumzana Sylvia kaSukwere owababa isiphathamandla seZANU-PF limuzwe ekhuluma ecungweni lapho lontungamile Nkomo owe-Studio 7. Abesifazane abazavota kukhetho lukamhlaka 23 Ngcobakazi bathi bona bafisa ukubana uhulumende ozangena embusweni abe ngozaqakathekisa indingeko zabo ezigabeni ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezempilakahle, ukuvuselela umnotho, ezokutholiswa amanzi ahlanzekileyo, ukuhlanzeka kwendawo abahlala kizo, ezemfundo lokunye. Umezi Sigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abesifazane laba bathi amabandla ezombusazwe bahlezi bethembisa izulu lomhlaba sikhathi sonke lapho kusakhankaswa, kodwa kube yinto engafezekiyo lapho sebebumbe uhulumende. Unkosikazi Vina Ayivimoyo wasemzini wekuwadzana, yena ophila ngokuthengisa, uthi ulethemba lokuba kuzofezeka lokho okuthenjiswayo lapho sokulohulumende omutsha.
Ma kungaba liqiniso ukuthi bazasilungisela kungasijabulisa lakho njalo. Labazukulu esibagcinayo, labazukulu intandane eziyi-5 engizigcinayo emfisa ukuthi ziye esikolo zale siye esikolo, noma mina ngingafundanga kodwa bona bamele baye esikolo.
Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala wohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change, uthi abebandla lakhe bazinikele ukusebenzela abesifazane abaswelayo kanye labakhubazekileyo.
nasikhangele elizweni ukuthi i-social services yethu ayisayenelisi ukuncedisa laba abadubekayo. Okumqoka ukuthi bathole amathuba afana labesilisa, njalo bephiwe amathuba okuthi bakwanisa ukwenza imisebenzi yabo yezandla ezabanika imali kulokuthona bengabacelayo imali kumbe bemelele uhulumende ukuthi abanike imali.
Umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU PF, uMnumzana Farai Marapira, uthi uhulumende webandla lakhe uhlezi esebenzela ukuthuthukisa amathuba abesifazane lozulu nje jikelele.
I think leaders need to learn to talk to their people, be accountable for themselves. These are the things the electorate is looking at.
Ngicabanga ukuthi inkokheli kumele ifunde ukukhulumisana labantu, iziphendulele ngokwayo. Lezi yizo izinto abavotayo abazibhekileyo.
Isikhulumeli sebandla le-Labour Economists and African Democrats Lead, uNkosikazi Roslyn Gwese, uthi lokho bekungafezeka ngabe bekulabesifazane abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka.
Umuntu wonke ongumfazi kavothele umfazi, whether ngweZANU PF kumbe ngweTCCC kumbe ngweMDC kumbe ngweLead, umuntu ongumfazi kuphela, umuntu wonke ongumfazi asivothele nafazi, ngokuthi out of 11.1 abafazi laba futhi bengaluza abanye. Anti yabona ukuthi inamba yabantu angafazi iyalokhu isiba lutshwane, yikho esikuyalayo khonokho sithi thina abafazi sibaningi ukedlula abantu angamadoda lapha eZimbabwe, asivothele nafazi bengene bonke banabi 11.1.
Kodwa umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo le-Democratic Official Party oncintisa kukhetho lukamongameli, uMnumzana Harry Peter Wilson, uthi lokhu kungafezeka kuphela uma abesifazane bengavota besebenzisa ingqondo zabo, hathi ukukhangela ibandla.
Akula msebenzi, akula lutho kwenzakala, yonke izinto ziphongba yiti ephelileyo. Mina ongumnikazi we-party ozi-presidential candidate e-Democratic Official Party, yi party bavele beyivotile mhlaka 23 August 2023. From then izabasusela phansi baye phezulu abantu beZimbabwe.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uNkosazana Patience Sibanda, uthi bakhangelele ukuba uhulumende omutsha uzabe engohlonipha amalungelo abesifazane.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe, uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayachaywa, bayabulawa abanye. Abanye uyananzelela ukuthi ku-social media abahlonitshwa, kukhulunywa lokhu lalokhuyana. So lokhu kube sekusiba yinto eyenza abanye abesifazane bengangeni kwezombusazwe. Ngoba kathesi ma singathi sikhangela i-statistics, uzananzelela ukuthi abesifazane abangenileyo kathesi kwezombusazwe balutshane as compared to ababekhona ngo-2018.
Lanxa abesifazane kuyibo abayisilinganiso esiphezulu ukwedlula abesilisa kunani labantu abaselizweni, balutshwana abaphatheka kwezombusazwe lasezikhundleni zobukhokheli kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo, okuyisimo esiyimigoqo ekugcwalisweni kwendingeko zabo. Kunje munye kuphela owendelise ukubhalisa ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe, uNkosikazi Elizabeth Valerio, okhokhela ibandla le-United Zimbabwe Alliance, laye ongene nzima eseze waya emithethwandaba ukuthi avunyelwe. Abacubungula ezombusazwe bathi lesi simo asisihle ngoba sengezelela ekwehliseni amathuba okuthi zinakwe izikhalazo zabesifazane abafisa uhulumende abanakekele kizo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
izakhamizi zakobulawayo zamukele ngemibono ehlukeneyo uhlelo oluqhutshwa ngabe-commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission lokufundisa uzulu ngezokuvota zisithi bezivele zilulindele bese luphuzile ngoba sokusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuba luqhutshwe ukhetho lokudinga umongameli amalunga edalela ephalamende lamakhansila. U-Anastasia Ndlovu ekobulawayo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakobulawayo bathi lanxaka ukuhle ukuthi abezek baqhuba lolu hlelo njalo luqakathekile, udubo nje ukuthi solusenziwa isikhathi sesiphelile sokungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho luqhutshwe elizweni. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Fanuel Moyo uthi ukhangelele ukuba bafinyelele kuzo zonke indawo.
Uhlelo lolwenziwa yi-Zeki luright sibile lokufundisa abantu and lusemthethweni ku-right kakhulu. Kodwa ngesikhathi esebenza ngaso kathi simbona ngani ama-elections election date seseduzane. So angazi ukuthi bazakwenza yena ukuthi befinyelele abantu bonke. So yikho lapho engingakwazi khona ukuthi bazakwenza njani. Kodwa ayikhona kuhle kakhulu ukuthi befundisa abantu ngokuvota.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sibangani Nyathi kodwa ekhala ngokuthi uhlelo lolu luphuzile.
Salamukela uhlelo voter education baphuza ukuqalisa. Salamukela uhlelo education baphuza ukuqalisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Nokuthula Mlotshwa uyaluncoma uhlelo lwezeki.
Siyabonga ukufundisa ngohlelo lokuvota, siqhubekele ngalo njalo lusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Mpofu owezeki ongomunye wabafundisa abantu ngezokhetho uthi amabizo abazavota ayabe ekhona endaweni zokuvotela kusukela mhla ka 11 kusiya mhla ka 12 Ngcwabakazi.
Ngo-7 ekuseni kuze kuyevalwa ngo-7 ntambama, sithole izithupha zethu eseplastic kumbe esezenge kumbe ipassport evalid eZimbabwe, uqonde ku-polling station mhlaka 23 August. 2 days before ku-polling station amabizweni abe khona ku-voters roll eyabe ifakwe emjulwini, liyakwanisa ukuhamba liye-checka. Then even liyakwanisa ukuchecka ngamafoni enu, ungachaya *265#, iyaphuma i-polling station yakho okumele uqonde kiyo mhlaka 23 August 2023. Libe kwakuthi ngama-harmonized election esivotela khona abantu abathathu ngelanga eliyi-1. Ama-elections yi-1 day kuphela. Siyabe sivotela u-councillor, sivotela u-MP, sivotele u-president.
Uhlelo lwabezeki lokufundisa uzulu ngokuvota lusekelwa isisekelo sombuso selizwe kusahluko 12 section 238 njalo alulamigoqo njengokubhalisela ukuvota lezinye inhlelo zezeki. Inhlanganiso ezizimeleyo lazo zilelungelo lokufundisa abantu ngokuvota kodwa kumele beqale bethole imvumo kuzeki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ichi Waza Waza Friday, my darling. Waza Friday,
sekugcwele kunyakazela abantu bebuye ngobuningi e-amphitheatre wobulawayo, kuculwa, kugidwa, kukhunjulwa ababili abaculi u-Elvis Mathe odume ngegama lokuthi Maeli lomunye wakhe uThembi Nkosi Maviri Mpofu obechaya ingungu ama drums bengamalunga eqembu lomculo owe rumba ele insimbi zeJwane ababi zeJwane ababili laba babhubhele engozini yomgwaqo osuka kobulawayo siya eVictoria Falls ngomgqibelo weviki edluleyo. Kubika intathelo zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasanda.
Ekhuluma embuthanweni obabili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lenkululeko yesizwe, umphathintambo wedolobha lakobulawa uNkosikazi Judith Ncube uthe uhulumende udabukile ngesehlakalo esehlele leli qembu.
Abanye bethu baginywe yimufa nabo babebephambi kwethu, abanye siyabakhanyela esibhedlela, abakhulekayo sicela sikhulekeni ngoqobo. Sicela umusa ungenele kuzimbuli. Thanda ukubonga ngokuqakathekileyo ama-artist. Hlalani linjalo zihlobo zami. That the way to go. Unite for a cause.
Udadewabo kaThembi Nkosi Maviri Mpofu otshone kule ngozi uNkosazana Thembele Nkosini Makhwelo ulandisa ngomfo wabo.
UThembi Nkosi wakhuliswa ngumamami, umamakhe wabhubha kudala, ebezelwe yi-1 kumamakhe. So umama wamthatha emncane wamkhulisa wamfundisa. Kubuhlungu kakhulu, ngilahlekelwe ngoba vele sikhule sitshayana lo Maviri, sidlala sitshayana, sinikana ama-nickname. Kubuhlungu kakhulu.
Abaculi abaningi bathi balahlekelwe ngoku bhubha kwababili laba okufakazwa nguClement Magwaza abangade besebenza labo.
Abafowethu bemphila labo kabuhlungu, basitshiye kabuhlungu. Ukwenzakeleyo kubuhlungu bantu bakethu, yazi kukhathaza imimoya yethu kakhulu. Inkosi kayingenele ubrem umfoti la lulame labafana abasesibhedlela balulame sikwazi ukuthi siqhubeke ngemisebenzi ephambili. Engakubika kakhulu bantu bakithi ukuthi lingaphela amandla libasapoti abafowethu.
Omunye umculo olodumo osebuhlungwini ngonkwali
ma-eli lawe Maviri, hayi lisitshile isikhala esikhulu kakhulu, lisise ubuhlungu kodwa ungasenani kube yintando yenkosi. Thina wethu ukuthi silikhulule lihambe, lihambe kuhle, lilale ngoxolo. Siyalithanda.
Uthandizana ucula ekobulawayo ukhala ezimathonzi.
Inhliziyo yami iphatheke kabi, inhliziyo ibuhlungu ukulahlekelwa ngobhuti bethu emculweni. Isihluku esingaka sengathi uJehova angapholisa amanxeba kwabaseleyo imuli labangane lesihlobo. Sengathi imphefumulo yabo ingalala ngokuthula.
Imbongi yelodumo Albert Nyathi uthi isizwe seZimbabwe silahlekele kakhulu.
Mhlaba kawunoni, mhlaba kawusuthi, mhlaba kawulandloni. Thatha abafana abancane, abantwana abancane besikhangelele kuwo. Inhliziyo zethu zigcwele usizi, inhliziyo zethu zidabukile kakhulu ukulahlekelwa ngumaeli lomaviri. Sinethemba lokuthi la majaha aseleyo azaqhubekelisa umsebenzi abawuqalayo phambili. Ngithi majaha, ngithi bantu abami, lalani ngokuthula.
Namhlanje isidumbu samunye uElvis Mathe sihanjiswa ekhaya kibo eMagalela eTsholotsho, lapho azanqotshwa khona uThembi Nkosi Maviri Mpofu, yena ozabe wayela uvezi kobulawayo ngesonto.
Mihle imisebenzi kama-eli Elvis Mathe, mihle imisebenzi kaThembi Nkosi Maviri Mpofu. Insimbi zeJwane yisizwe.
Namhla amaqembu ezomculo azatshaya kuze kuseTsholotsho ephelekezela abangane babo. Himele Studio 7, ikamu namu Ezra Chisasba.
iqembu lelo ele insimbizwe Jwane sithi dudu kumuli zabafelweyo abafele engozini zomgwaqo uma eli kanye lo maviri. Ku live talk namhlanje likhumbule ukubana sikhangela kusabalala kwenkokheli zamabandla ezombusazwe endaweni zonke zelizwe. Sikankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kukhetho sokusele insuku ezilishumi lambili kuphela ukubana ukhetho luqhutshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxis Jeremiah.